abantu yabazitholele ukuthi bafuna umnanga kwangena ngilo lalowo lelungelo lokuvuma yiloba kuyini okubuya kuyo ukutshintshwa kwe-constitution kumbe kuzatshintshwa kumbe kuza-amendwani ukuze lowo mnanga kwangena ku-2030 nxa abafuna into yobefuna kwenzakala yikho lokho abangafuniyo labo balelungelo lokwala masingavalelani ukuthi laba batheni barongo ngokwalambe barongo ngokuvuma ofuna ukuba ku-2030 urongo ngokuba right wakhe ofuna ongafuni ukuthi kuyo ku-2030 urongo naye ngokuba right wakhe asisebenzeni sinjalo vele kunjalo iyophela idemokrasi yangkhona laye kunjenje utrump kunjenje kathesi usezama laye ukukhandakhanda khona apho yabo i-constitution okunye vele sehle wafika wafaka ama-presidential angekho la ku-constitution sezebona bemkhuza ukuthi hayi wena mbedela umsebenzi wakho kwekhanda labo kodwa i-constitution kanje so ezimbabwe yona kade iyo yini esiyi-straight jacket akuvumi yeh nxa izavuma ngalo ukuthi kayikhandwa kuthi izakhandwa kathathi kena nthi kuhlezi lezimbi kwezitshini
abantu laba bathi nxa engazukanga esikhundleni umongameli Emmerson Mnangagwa kuzahlupha ngoba kuyagcina iphinde emhlolweni khona kana-ke ukwehlela umoyi urobert mgabe kungamehlela
laba sebesithi yeba bamfakayo bazamenza esikamgabe hhayi lokhu sokungezinye izitatiment zokwethuselana phela ngoba kunjenje kade usesizakwazi ngokuthi yibo abamfakayo indaba singazange sibekwazi bemfaka sabonga phela ukuthi hayi nanto amadoda asikhathele upresident aseqayisa ukuthi badibe abazomkhipha hhayi lokho mbonani sekekudlala amandlwane nje akuvume emadodeni ukuthi sithale sithale njaleni njalo.